amafutha ezimoto aqhubeka esilela elizweni endaweni ezithiyeneyo osokubangele ukuvumbuluka kwemikambo yensitha. Lanxa lolu dubo lubikwa selubhahile kobulawayo kwamanye amadolobho afana leHarare lubikwa lunganeno. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga uthi umkambo wensitha yiwo owenza udubo lolu lukhanye lunganeno.
Phakathi kolunye uhlupho inhlanhla nje ukuthi ifuel lokhu ingena ku-black market, xa ingena ku-black market alukhanye kangako lolo hlupho. Kodwa kungavalwa i-black market ngoba yeletha ifuel, uhlupho luzaba segcekeni ngoba imali kabalayo. Uyakhumbula ukuthi bathatha imali abangelayo banika ama-civil servant bethi babanika ibonus. Pho ibonus futhi ngenyanga ezimbili lezi ezilandelayo ngoNovemba iyabe isifuneka engelayo. Phakathi kulunye uhlupho, into engithabisayo Gande ukuthi ngizwe upresident evuma ukuthi bayenza okuthiwa yi-less ma-parastatals ethi abantu bayantshontsha. Ngibona upresident usethe dlwe ungani sebona singazi ukubona kwakhe ukuthi kuza sinceda ngani, kodwa hayi khanya ngani sebona sithi amhlophe.
Kwamanye amalanga udubo lokusilela kwamafutha lubikwa lusiba lubi kakhulu, kodwa ngokuya kwesikhathi lube nganeno. Omunye njalo osomabhizimusi umnumzana Bednico Bebe laye uthi udubo lokusilela kwamafutha selufika kusibanga esikhathazayo.
Ye, kuliqiniso ukuthi amafutha abesesilela ngoba ngithe ngifuna ukuthi ngize kobulawa kweHarare ngisuka kobulawa izolo ngihambe amagaraji ambalwa-ke idiesel ingekho kule petrol kuphela. Ngize ngayithola-ke sengikhathele kwelinye igaraji. So kuliqiniso ukuthi ngani amafutha asephuza kumbe asesilela ukubuya. Asikwazi-ke asikakudingisisa ukuthi okungabe kuba ngokhonokho kuyini, kodwa-ke ngelisho lengqondo mbona ngani okungabe kuba ngakhonokho ukuthi ezomkhonomi weZimbabwe azisamanga kuhle. Imali ayisatholakali eZimbabwe, njalo labo abathengisa amafutha-ke ngenxa yokuthi kule mtengo ezithile ngithi kule mthelo ethile abayibhadalayo ngemabhoda kanye nakuhulumende, yikho okudala-ke ukuthi abantu babe nokuswelakala kokuthi babise amafutha ayeneleyo. Enye into njalo yikuthi-ke imali zonke nxa zisiyabhadala amafutha sezidlula e-reserve bank. I-reserve bank-ke sokungathi mina engingathi sokulokuthwala-ke lokhani kokuthi kakusayenziwa izinto ngendlela, kodwa sokusenzelwa abangani-ke kumbe ngithi kwenzele labo abalakuphatheka kubandla elibusayo. Khonokho kuyizinto okunjalo-ke zakuhambelani ne-business, kuyenza ukuthi-ke ezomnotho zingahambi kuhle ngoba ezomnotho kufanele ukuthi zibe izinto ezikontrolwa ngabantu abalemali zabo, ukwenzela ukuthi nxa befaka imali bekwazi ukuthi-ke bazathola i-profit lapho abafake khona imali.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Masimba Kutshera uthi imbangela yokusilela kwamafutha ezimota yikusilela kwemali yakwamanye amazwe.
Abanye bathi khathesi sikhuluma sezenkesile ama-foreign reserves ethu athenga into eze-one day kuphela. So uyabonakala sibile ukuthi ama-queues asethembekile emagarajini yala i-shield le. Ukuswelakala kwe-foreign currency, uzakhumbula ukuthi khathesi senza ama-bond notes, i-foreign currency iyabe isingatholakali lula. So uhulumende ngokwakhe nxa sikhangela ama-priorities uyabe engela foreign currency ukuthi anike abathengisi kuyo ukuthi babuyise i-shield. Ama-retailers lawo bayakhala, bayasitshela ukuthi into ezinjenge-wheat lokunye okudliwayo ngasilela futhi usikhathana esilandelayo. Isuel esiyisebenzisayo lapha e-region siyayithenga phandle kwelizwe. So kumele sibe le-foreign currency ukuthi sikwanise ukuthi sithenge isuel. So ukuwa kwe-bond not kungakhontributha, kodwa into emqotho yokuthi awula foreign currency yakhona yokuthengisiwel enileyo esiyifunayo ukuthi siyisebenzi.
Ukusilela kwamafutha ezimota kuke kwaba kubi kakhulu okwakhathazayo ngomnyaka ka-2002 lapho abachayeli basebelala endwendweni ngezinye izikhathi okwensuku ezithile emagalajini belinde ukuthela amafutha ezimoteni.